Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 30 kumpandula 2019 ngotungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ama-agents amaningi sithengisa singathi ngibe ngesikhiwa befuela i-black market, bathengisa imali bona basebesithi bafuna, for example, bathi i-certain percentage abayifunayo, bebesithi ama-40%, 50% ama-agents. Yes, uhulumende engabe e-right ukuthi akubhange.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selithathele amalayisensi abathenga lokuthengisa imali kubomakhalekhukhwini phansi kwenhlelo ezifana le-EcoCash.
Sikhangelela ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube yindlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe.
Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqondane lesimo selizwe owe State of the Nation address edalele parliamente kusasa. Abe MDC besithi kabasoze bawulalele lumbiko. Abe kansili yakobulawayo sebeqalile njalo uhlelo lokuvalela izakhamizi amanzi besithi idamu leumzingwane kalisela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selithathele amalayisensi abathenga lokuthengisa imali kubomakhalekhukhwini phansi kwenhlelo ezifana le-EcoCash. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Abakulumsebenzi wokuba ngama-EcoCash agents bahlaba omkhulu umkhosi ngokuphazamiseka komsebenzi wabo. Umnumzana Thulani Mabutho wasemzini weMfakose ngomunye wabakulomsebenzi. Yena ke uthi lanxa leli kulinyathelo elilungileyo elithethweyo uhulumende, kodwa ukhanya ekwenza ngokungahlelekanga.
Uhulumende ngabe kwenze ngoba ama-agents amaningi sithengisa singathi ngibe ngesikhiwa befuela i-black market, bathengisa imali bona basebesithi bafuna, for example, bathi i-certain percentage abayifunayo, bebesithi ama-40%, 50% ama-agents. Yes, uhulumende engabe e-right ukuthi akubhane.
Usola leli nyathelo Mabutho athi lizophazamisa abanengi, bona abamsulwa ngoba sebeyiswela leyo mali akade beyithola ngendlela zokuya kuma-EcoCash agents la, okubalisa eyokugada amabhasi lokunye. Umnumzana Collins Ncube wasemzini we-Greyston Park ukhuthaza uhulumende ukuba alungisise isisusa salolu daba kuqala.
Umbono kwami mboni ngani nxa kubhanwa ukufrozwa kwama-EcoCash merchants, it's about the exchange rate. Ngibona ngani uhulumende kumele enze imizamo ebambekayo ngoba ama inconsistencies maningi kakhulu.
Uncube uthi lokhu kwenza kwahulumende kungayisiyo ndlela engasebenzela ilizwe lona elidinga abazotshala imali.
What picture does it give kulaba abangaphandle kwelizwe esingathi ngama-investor abangafuni ukusisiza? Ma kuyukuthi here and there kuyafrizwa lokhu, ufrizwe lokho aku-unfrizwe, akusincedisi kakhulu njengelizwe. Nxa kuyukuthi sifuna ukudila le ndaba yama-exchange rate, let's deal with it holistically, singaphongukuthatha nje okuyisinqumo ukuthi kungafriza lokhu sikhangelele ukuthi kuzatshintsha lokhu lalokhana, kodwa akutshintshi imbangela lesimo sezomnotho welizwe elikwele Zimbabwe.
Enye ingcwethi kwezomnotho unkosikazi Matilda Gondo uthi abe-Reserve Bank of Zimbabwe kabalukhangelisise lolu daba.
extent it's justified because now these are traders, the agents, we're taking advantage.
Ngenye indlela singathi libungile lelo nyathelo elithethweyo ngoba laba bantu besebenzisa leli thuba lokungami kuhle kwezinto elizweni behlukumeza uZulu ngalokho. Bekuza kuba yinto elunge kakhulu ngabe kuthiwa abe-RBZ badinga ezinye indlela zokutholisa abamabhanga leyo mali edingwa nguZulu ukuze uZulu anelise ukuyathatha imali yakhe kungekho nkinga, kube yiyo abayisebenzisayo endaweni yokuthi bayayidinga kule imikambo yangasese.
Ugondo uthi leli nyathelo lizophazamisa kakhulu labo abangelawo ama-bank accounts, bona akade sebethembele kundlela ye-EcoCash ukuthola imali ezisetshenziswa nsuku zonke. Ezinye zalezi ncingo ezivaliweyo zibikwa bezilamadola angaba zinkulungwane ezingamakhulu amabili amadola akwele Zimbabwe, osekusolisa ukuthi kambe lokhu kungasi kuganga kwabantu asebesebenzisa lindlela ngendlela engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqondane lesimo selizwe owe-State of the Nation Address edalele ephalamende kusasa. Kodwa ibandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela ngandlela thize, njalo kasoze awulalele lumbiko ngoba engamnanzi umongameli Mnangagwa njengomongameli. Ibandla leli lithi uMnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Esikhathini esedlule amalunga e-MDC aseke aphuma edale njalo amhoza uMnangagwa ngesikhathi esethula umbiko ofanayo. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele uthi lanxa besabonisana njengebandla ukuthi kusasa bazatshengisela ngayiphi indlela, okusobala ikuthi kabasoze bahlale ephalamende balalele umbiko kaMnangagwa.
Abalaleli bamele bazi ukuthi njengenhlanganiso thina asamamukelanga impumela yokhetho kamongameli nyakenye, okuthi kuthini ngesilungu ukuthi not recognize the election without a presidential election. Ngazibonile last year la ziphiye hawu uMnangagwa ephalamende na siba nokutshengisela ukukhonona kwethu. So nakusasa kulowo monakalo ukuthi sizabe sitshengisela ukukhonona kwethu ukuthi asimamukeli njengomongameli weZimbabwe.
Lizahamba kodwa ephalamende libe seliphuma nxa engangena.
Okwamanje asikabi neqiniso ukuthi kuzayenzwa kanjani kusasa, ngoba sisathibonisa namacebo. So kukathathi edalela ephalamende and kathathi lathi sithengisela ngendlela ezijiyeneyo. Okokuqala sangena wathi sephakathi sasesiphuma i-workout ngesilungu. Okwesibili sangena sahlala phansi sala kumsukumele ngena bagcina besixotha ngamapolisi. Okwesithathu sayali kungena ephalamende. So sizabona kusasa ukuthi kwenza kanjani.
Abanye ikakhulu bona bezanu-PF bathi ukungayi kwenu ephalamende kumbe ukutshengisela phezu kobukhokheli bukaMnangagwa ikudlala ngesikhathi ngoba seladuma ledlula, ukhetho solwedlula, lithini ngalokho?
Into enhle ngempilo ikuthini kudemokhrasi sinamalungelo okubona izinto ngendlela ezijeneyo. Kubazisa ubuhlungu kakhulu abantu bezanu-PF ukutshengisela kwethu, ngoba babefisa ukuthi lathi simbize uMnangagwa sithi ngupresidenti. So ma singambizi singathi president jamisa, bazi ubuhlungu kakhulu. So lathi zaqhubela phambili sitshengisela ukuthini uMnangagwa kabhotelanga abantu beZimbabwe, kwakuba lokuqilibezelana okwenzakalayo. So kuzamisisa ubuhlungu konokho even kwi-international community mabe zama ukuri-engage abesenza. Babe lokhu bebuza ukuthi nikanti indaba yenu empumela yokhetho leyisingaphi, ngoba i-MDC lokhu ingamukela impumela yokhetho. Ngakho-ke thina njenge-MDC asibandaba ukuthi izani icabangane esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe abamvotelanga uMnangagwa.
UMnumzana Daniel Molokele isikhulumeli se-MDC njalo ungumeli weWange Central edale lephalamende. Siyaxoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumeli webulili ma West edale lePhalamende yena othi kungaba yinto embi ukuthi abe MDC baphume edale lePhalamende umongameli Mnangagwa engakethuli umbiko wakhe.
Abantu jikelele abeZimbabwe bayayangiswa ikungaziphathi okulenhlonipho okwenzakalayo aluba abantu sebeseparlamente. Abantu bathi besenza ukhetho bakhetha abantu ukuthi baye bamela besenzela ukuthi kube yindlela yokuthuthuka kwezabelo zabo lokuguquka kwempilo. Kabafuni konke lokwana esibona kuthona kusenziwe senziwa ukuhlabela lokubangelana umsindo layo wonke ama-dramas la esikhuluma ngawo. Ngithemba umthetho usuzwakele endlebeni zabo labomkhula bethu abe-opposition ukuthi hayi madoda, phela lapha sisebenzela abantu, kasisebenzeli ukubuya sizokuthi omunye uyalayitha omunye uthela amanzi. Asenzele ukuthi omunye uyalumathisa omunye uyakhwezela. Umlilo lo ube ozaguqula impilo zabantu. Angiboni ukuthi bazakwenza. Bangakwenza kuyabe kungamangalisi ngoba angithi sebeke bakwenza. Sokukabili bekwenza njalo kule 9th parliament. Bangenza njalo ke ngokwazi kwami uSpeaker of Parliament uzabadedela baziphumele ayitshona beseza okwenza ama-personal businesses abo phandle ngoba babekhombise ukuthi kabalandanga ukuzofaka imiklomelo ethuthukisa ukuhlala kwabantu ababakhokhelayo. So asikukhangeleli inkomo ukuthi kwenzakale khonoko, kodwa kungenzakala kusimangalisi.
Khona kuyini okukhangeleleyo embikweni kamongameli Mnangagwa?
Ikhangelele ukuthi umongameli akhulume ikakhulu ngesimo somnotho. Sikhangelele ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube indlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe lapho kumele kuyiwe khona. Uzananzelela nkomo ukuthi umongameli kunyekele lohulumende baphe amazwi wokuthi ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kube yinto ezabanjwa njani. Khonokuyana ke abantu bebengakakuthathi ngendlela ekhangelelwe ukuthi aluba bakuthatha ngayo, kodwa yindlela yokuqondisa umkhonomi ke leyo, ngoba akula lizwe eliphila ngokuthi intando kazelusile wonke umuntu uphonge usebenzisa imali ayifunayo. Bekhangelela phansi amandla ayemali yakuleli.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi lilunga lezanu-PF njalo umela ibulili ma West edale lePhalamende.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ikhansili yakobulawayo isiqalile njalo uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi, isithi idamu leUmzingwane selilamanzi amalutshwana kakhulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikhansile yedolobho lakobulawayo isiqalile ukwabela uZulu amanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu lokutsha kwamadamu. Umabhalane wekhansile yedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube uchaza isimo samanzi emadamu ethi uMzingwane ulakho ukucitsha ngoba idolobho lisebenzisa amanzi amaningi.
Thina nge-production capacity esilayo siyakwanisa ukuthi abantu nxa ngabe natha about 130 megaliters a day, sibanika abantu 24/7 amanzi. kungela problem ngisho but nge consumption ekhona le 150 megaliters a day ku manenga kula manzi asikwanisi ukuproduce
kusukela ngeviki edluleyo icouncil iqale njalo ukuvalela izakhamizi amanzi kulandela ukusilela kwamandla kagetsi adonsa amanzi iwasa ezitichini zokuwahlamba kanye lokuthi vele amanzi akhona asemalutshwane emadamu kusenjalo izakhamizi zedolobho lakobulawayo zamukele ngemibono ehlukile uluhlu lwendleko yomnyaka ozayo i-budget bethi iqanse kakhulu ngeke benelisa ukubhadala ngoba ezomnotho zimi manzonzo umabhalani wekhansili yedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube uchasisa isilinganiso sokuqansa kwemithelo
ngoba kathe santi se-advertisile kumele sinike abantu isikhathi sokuthi bekhonone befake ama-objection after ama-objections sokwedlule inyanga yikho lapha esizahlala khona njengekhansili sikhangela ama-objections abantu sivumelane lawo kumbe sithi hayi kawaqinanga then bese sikuhambisa kuministry for approval ibhajethi kasoze ikwanise ukuthi ibambe isikhathi sika-1 October kuseduze kakhulu
umgcinisihlalo wechabalala residence association umnumzana Albert Ndlovu uthi ukuqansa kwemithelo ayihambelani lesilinganiso sokukhwezwa kwemithelo esicelwa yikhansili.
Ithalala lokuthi lidala kakhulu eselilayokhuphela ngabantu asebangena kuma-pensions. Imali abayiholayo ku-pension i-less than half yemali abayipropose ukuthi bafuna ukuthi ibe yiyo ezayimplementwa yisikhansili ukubana kubhadalwa amarensi angkhona. Ngoba 126 most of the people are getting less than 80 pound per month but bona befuna $126 per month.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Ndebele uthi bathithibele ngesicelo sebhajethi yekhansili ngoba ayihambelani lokukhwezwa kweholo lezisebenzi.
In order to maintain the city council kuyamele labo bakhweze but mbone ngalokukhweza kwabo ngaloba kuhambelana lokuthi abantu bakhwezele njani ama-salaries abo.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Yolanda Moyo uthi kuhle ukukhwezwa kwemithelo kodwa kuzakhama uzulu.
Sikhangela ukuthi kwezinye indawo emadorobheni nalapha elizweni lethu leZimbabwe akulamanzi.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo isithe yazisa isizwe ngesicelo sabo sokufuna ukuba bakhweze imithelo yezindlu kulandela imithetho elawula ukusebenza kwamadolobho andubana kulandelwe ezinye njalo indlela ukuze kuvunyelwane izakhamizi lohulumende kungakakhwezwa imithelo yezindlu lamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Ilitha e-diesel ikhuphuke isuka ku-$12.08 yaya ku-$12.42. Ipetulo yona iqonge isuka ku-$11.55 yaya ku-$11.76. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokho sokusenzakala viki ngeviki njalo kubangela ukuthi intengo yezinto ezitshiyeneyo layo ikhuphuke mahlayana. Ingcwethi yehlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi okudanisayo yikuthi lanxa intengo yamafutha ingaze yehle abezitolo bona kabehlisi intengo yempahla abazithengisayo.
Kuthi kubana nxa irate ikhwela exchange control le fuel izabe ikhwela but okwenzakaleyo ungananzela amaviki amabili athathu adlulileyo bekusiba le pressure esidingama global oil prices ama-pressure akhwela ama-oil prices phezulu kuyabuya kuzosibulala thina ngapha ngoba ingakhwela FOB thina siyabe kwele kwe 4B siphinde siyigweze ngapha ngoba thina e-fuel ide iprice determine wa i-exchange rate. Osokwenzakala ukuthi uzabona ukuthi nxa i-fuel ikhwelile kukhoza ukuthi into ezinye eziningi zikhwele nje uzabona ama-price elokhu enkrize siya phezulu.
Ngezinye indlela shoko singathi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu yinto esimele siyikhangelele mafiki wonke.
Ya, yeah, vele into sofuze siyikhangelele until i-exchange rate ezimdollar le US dollar izefike esithi convergence or sikusokule exchange rate esikwaziyo ukuthi sesingasebenza ngayo. Maviki wonke nxa singakabi le convergence siyabe silakhona ukuthi ngemande siyavuka ifuel ikhwelile.
Nxa ethe akhwela amafutha ezimota ehla njalo njengalokho esesike sakubona kusenzakala, intengo yezinto ezitolo la nxa ithe yakhwela iyehla yini nxa amafutha engehla?
Yikho lapho eseproblem kakhulu singento esithi ngama-market dynamics lobugwelegwele kwabosomabhizimusi bezimbabwe. Ungananzelela nxa bekhweza umsindo wabo omkhulu uyabe ukuthi i-exchange rate iyabe ikhwelile, ingavuka iyehlile njengalokho kwenzakala ukuthi maviki amabili adlulileyo ike yatshaya u-20 5. Namhlanje ungakhangela kubo 15. Izinto azireflectwa ngokuyehla. Kuzihle zihlale zikhona kuma price ona lawo abo 25. Ngapho kwesinye isandla amasalari abantu akhwela hlala endawonye. So izabona ukuthi ekugcineni umuntu othwele nzima ngumuntu nje. Bona sokuba bhizimusi okwabo bazivikela ngokucatha nge-exchange rate.
Kolunye udaba olwehlukileyo sibone namhlanje iReserve Bank of Zimbabwe ivala ikhono lokuthumezelana imali nge-eco cash okuthiwa i-cash in kumbe i-cash out. Uthini ngalokho?
Okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi kungumsebenzi wabo njenge-Reserve Bank ukuthi ibe iqondisa lokulungisa lapho ebona ngani kuyaphambaniseka. Eqinisweni ukusebenzisa ama-facility lawo cash in cash bese kusenza abantu benze ubungeshwa. Kodwa sikukhangele njalo sithi yena njenge-Reserve Bank ibifuze idinge ezinye indlela zokuqondisa kulokubana ivale.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuquma umthambo ohambisa inhlanyelo kababa i-vasectomy ngesiNgisi ngenye yendlela engasetshenziswa ngobaba ukuhlela kuhle imuli. Kodwa bayayamukela na? Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labobaba lihlehlela emuva ekusebenziseni indlela le e-vasectomy bekhala ngokuthi iphambanisa ukusebenza kuhle komzimba wesilisa lanxa abezempilakahle bethi akunjalo. Okugcizelelwe ngunkosikazi Zandile Mthethwa ongumongikazi.
I-vasectomy indlela yokuhlela ngayo imuli enziwa kubobaba. Kusikwa nje ukuvala ukuthi inhlanyelo kababa ingadluli ukwenzela ukuthi umama angazithwali. Ekusikweni kuvalwa leyo ndlela akukho okunye okuphambanisekayo kubaba. Phakathi kwe-100% singathi about 10% obaba yibo kuphela abayenziwayo i-vasectomy. Indlela yomthambiso iyodwa, indlela inhlanyelo kababa iyodwa, so akuphambaniseki lutho ekuvalweni kwenhlanyelo. Yonke into iyasala isebenza njengokuba ifanele isebenze. Ubaba uyasale engubaba, akukho okunye okudisturbekayo lapho. Ama hormones akabe lokho esebenza njengokuba efanele ukuthi asebenze. Laye uzabe ezizwa ukuthi ungubaba sonke isikhathi nxa ihlangana lo mama.
Unkosikazi Mthethwa uqhubeke ethi le yindlela enhle yokuhlela kuhle imuli nxa umama ebhekane lobunzima ukusebenzisa ezinye indlela kodwa kayivikeli imkhuhlane.
I-advantage ye-vasectomy iyikuthi yena ubaba uyabe sevele esekwazi ukuthi imuli yakhe isiyanele. Umama akasela ukuthi ukhoswa amaphilisi abonakale sezithwele ubaba engafuni. Akusela expense yokuthi uthiwa umama akahamba akayefaka i-no-plant kumbe ahamba ayethenga amaphilisi. It makes ukuthi i-planning yemuli ibe lula. endinxa kuvele uqaliswa inhloko yendlu kulula ke la kumama uke disadvantage ke iyona le ukuthi it's permanent bangehlukana akusela enye indlela ukuthi ubaba ngazuza abantwana futhi ayivikeli imkhuhlane yemacansini ngancono lisebenzise i-double method ye-condom use.
Umnumzana Mthokozisi Sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi yena kavumelani lale indlela yokuqunywa ngoba kungazakali ukuthi bazaphila bonke okwesikhathi esinganani.
Indaba le yokuqunywa kwabobaba i-vasectomy angivumelani layo sibili ngoba njengabantu asikwazi ukuthi uNkulunkulu usidalele ukuthi siphile iminyaka emingaki lapha emhlabeni. What if ngihambe ngiyenza leyo vasectomy umkami angithiye awusesebancane ngibe esengithatha omunye umfazi, lo mfazi uzabe efuna abantwana, ngizakwenzani mina sengisengihambile ukuyenza i-vasectomy? So I think kungcono ukuthi omama kube ibo bodwa abapreventayo lezi zinto.
Umnumzana Thomas Ncube uthi kumele kusetshenziswe ezinye indlela zokuhlela kuhle imuli kulale.
Kumele kutholakale indlela zokuthi kumbe nxa ngingakafuni ukuthola abantwana okunjengamaphilisi nje ahambisana lalokho okwenzakala womama, at least kungcono kulokuthi umuntu wesilisa ehlenzo ukuthena njengenyamazana lezi zifuyo. Ngibona ngathi futhi kuyisono la kuphambi kaNkulunkulu ukuthi umuntu ongubaba ethenwe, ngoba kuyenzakala ukuthi ngithole omunye umama kumbe lwane engxe esesehlukene sengithole omunye wokumthatha, lwane umthetheyo la engxe ufuna umntwana. So nxa ukuthi mina sengiqunyiwe lapha ingane leyana izatholakala njani?
Unkosikazi Silindile Zulu uthi yena akazwisisi ukuthi obaba bayazikhethela kodwa kuncindezelwa omama ukuba babe yibo abazivikelayo.
Ukuqunywa kwabo baba mina ngizwisisani lakho ngoba yesi kuyaso kungani yikuncindezelana ngoba kuyabe sokulusizi ngoba kusasa nxa sesiyalele sethola omunye umfazi, umfazi wani yabe sefuna umntwana. So kulusizo olukhulu kakhulu ukuthi sikhanye sesuba kumo baba nxa efuna abantwana i-choice yakhe. Nxa kuyikuthi engafuna abantwana umfazi uyapreventa, ayikhona ukuthi ubabe kunywe vele akwenzakali lokho.
Iningi labo baba livumelana lomqondo wokuthi inani labantwana kumele lihlelwe kuba kubi nxa yena esezaba njengesifuyo. Loba odokotela bethi akulimazi bona bathi abavumelani lakho lokhu, ngabe benza okunye okungasoze kubavale okwempilo yabo yonke. Abanye omama labo bakhanya besekela obaba kulokhu bethu akukuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje oyedlalela iqembu leHighlanders uCharles Chief Chilufya kasekho. Izihlobo zakhe zithi ubeselesikhathi engezwa kuhle kodwa akazivezanga ukuthi udliwe yini. Wayengumqeqeshi weHighlanders ngesikhathi uChilufya edlalela leli qembu. URamani Kumbo uthi wayelijaha elalihlonipha okumangalisayo njalo wayelalela asebenze ngemfanelo enkundleni yomdlalo. UChilufya waziwa ngokuhlohla amabhola amangalisayo lo kulichaya kuhle ibhola phakathi laphakathi kwenkundla kumidfield. Wadlala lo wayengukaptain weqembu uThulani Viya Ncube, ubekezela samandlondlovu uJohannes Ngotso, uRichard Choruma, Gift Lunga Junior, uNoel Kaseke, Mamba Chisoni, uBlessing Kumiso labanye abaphakamisa izicoco ezimbalwa zePremier Soccer League bedlala bebonke. Ogu ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selimise umsebenzi abathenga lokuthengisa imali kubo makhalekhukhwini phansi kwenhlelo ezifana le-EcoCash. Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address kusasa edale lePhalamende, kodwa abe-MDC bathi kabasoze bawulalele lumbiko. Kwanele Oliver lelisayo ngontungameli Nkomo luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.